Hayi uhlelo lolu aluhambi kuhle ngoba iZimbabwe yezwa umnumzana u President Chamisa ekhuluma ukuthi kube le lockdown nguye waqalisa ukucela ukuthi kube le lockdown ngoba phela uhulumende wethu beyimbaxambili engafuni ukuthi acace ukuthi umi ngapi ngendaba eyokuzama ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Into esisidanisa yikuthi khona ngesikhathi soneso abantu belalela umbiko kamnumzane uNelson Chamisa, sesibona thina i-Supreme Court eyiyo eyakhuluma isithi khona akula ilokhuzenini izindaba eziyahamba imithethwandaba kukhesi yona le ekaMashabire versus i-MDC. Into esidanisa kakhulu ukuthi bame kwaze kwayofika i-lockdown ukuthi beyethule isinqumo se-Supreme Court. Lokhu mbona ngani vele bekuyindlela yokuzama ukuthi basibhinye, basithaye i-2 feet, manje kwehlule khonokho uzama ukuthi besigwenqe kwehlule ngoba lathi sizimisele.
Sizwa kuthiwa amapholisa abe locuku izolo ebopha abantu betshaywa abanye. Ungasitshela ukuthi njengebandla lithini ngalokho?
Enye into edanisayo izwe ukuthi kule ntatheli yezindaba ebotshiwe eChinoyi, kodwa phela lokhu kuphikisana lesinqumo esiyathulwa uMinister uMangwana owayethe yena ama-intatheli zezindaba ezilama-press card ka-2019 zizavunyelwa ukuthi zisebenze zingabotshwa. So lokhu sokuletha ukuthi lapha koBulawayo kube labantu aba-intatheli ezisabayo ukuthi ziyenze umsebenzi ngoba phela kathesi sokulamapholisa emgwaqweni, amapholisa lawa awe riot, nandiyakwazi ukuthi awe riot vele kathathi statement.